Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mukela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 19 kuMpalakazi 2021 ngoKipchoge. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngeKhisimusi.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uchova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe.
Injongo yami awenesi e-COVID-19.
UZulu kuvalelisa uDiwa Mavinga. Wayelwela ilungelo loluntu.
Nizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu.
Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZanu-PF nohulumende.
Basiphiwa ukudla, ukudla ekhuwa kudla abezayo.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 elibulele abantu abathathu izolo elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngekhefu leKhisimusi. Kube labanye njalo bathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala kobulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngeKhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi seCovid. Ongasi Covid yodwa esiyisabelayo leflu lesigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
Mina, because of this new variant Omicron, as long talong as wakuhle, I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle, your family yetu. Having a vakachigangago, just gonna be there, labazali, endlini, enjoying the meals, the Christmas, and it was with his 7 colors. Ngizabe ngizirelaxele nje endlini.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane le-COVID-19.
Angiboni ukuthi likoroni yedlula leyi 5 years. So litsho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu leKhisimusi.
Leli kefu le Christmas sizayenza lokho sakwenza ngomnyaka ophelileyo odlulile. Sahlangana lezihlobo, sakosa inyama, sajabula thina, COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba kabalagciwane le COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ungakhuluma lezihlobo nabangani, babuze ukuthi bona basesimeni esinjani. Lami ngizicheck ukuthi ngisesimene esinjani. Then if phakathi kwethu kungelo le-COVID, ngizokhona ukubavakatshela. But if kuyabe kulo le-COVID, lamanye ke ngivakatshe ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Country Park kobulawayo uthi kayisoze ibe mnandi iKhisimusi yalonyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu. Ngoba abantu abasoze bachilise ngendlela abakhangelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni, ukuthi bafinyelele uzofika ngapha eZimbabwe kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu, ikuthi abantu bazayihlalela ezindlini zabo ngendlela yokuthi bese saba umkhuhlane weCovid.
Kuyabe kungela bantu lonyaka emzini kaNkosikazi Lois Mabhena ngenxa yeCovid-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu weCovid-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajule. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko.
Abezempilakahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCovid-19 otholakale ebantwini abedlula inkulungwane ezimbili 2106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo umnumzana Merlin Dlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esenzela ukulimukisa uzulu ngobubi bomkhuhlane weCovid-19. Usesendleleni elubhekise obulawayo. Sikhoxela esefika eMusina.
Injongo yami awareness eCovid-19 kanye nje neminye imikhuhlane engabe ikhona esiyitholayo. Ngoba uma ungakhumbula ukuthi iCovid ibuye ngomnyaka ka-2019. Abanye baba nayo, abanye basinda, abanye bayashona, abanye bayaphila. So kuyikuthanda kwaNkulunkulu konke lokho. So ngizokuthanda ukukutsho ukuthi abantu bakhuthazeke ukuthi behambe be tester iCovid-19, bevaccinate. Zama ukuthi sisebenzise imithi le esiyitholayo lapha. Wamanje ngoba ngisendleleni ngisaphumula nje okwemzuzwana nje ngizoqala futhi uhambo lwami. Okwamanje sengenze 100 kilometers ngilapha eAmaskral. Abaningi bahamba bechama uta, abanye bangisupporta, abanye uyabubona ukuthi umuntu ubuhlungu. Kodwa ke hayi, okwamanje nje isimo besise right. And into engizwisa ubuhlungu, ifamily yami ayimvumelanga ukuthi ngihambe lolu hambo. Kodwa mina ngokuzimisela kwami ngizamile ukuthi ngiluthathe lolu hambo. Ngoba khona manje bayafona, abanye bangihalalisela uhambo oluhle, abanye bayakhala. So into yakhona nami ingizwisa ubuhlungu.
Ukwenze ngaliphi konke lokhu baba?
Kunje unkosikazi ubeka khala engavuni ngihambe. So into yakhona iyangizwisa ubuhlungu, kodwa omunye sezozitshela ukuthi hayi unemali orokana mali. Mina into ezothanda kuyisho nje ukuthi anginamali. Akekho nje umuntu onginikeza imali, njalo ngiwumuntu ongasebenziyo. Ngiziphilela nje ngokugibela amabhayisikili, abaningi nje bangazi. So hayi okuningi bengithanda ukuthi ngikukhulume mase ngiseduze nasekhaya.
Lo ngumnumzana Merlin Dlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa. Sixoxe laye eduzane leMusina. Wayelwela ilungelo loluntu umnumzana Dewa Mavinga ungcwatshwe namuhla eJivu esabelweni seMashonaland East. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Izihlobo, abangane, abalela ilungelo loluntu labezombangazwe bathe gwaqa emzini kaMavinga lapho abamvalelise khona bencoma imisebenzi yakhe. Umnumzana Themba Chiveya okuhlanganiswe yeCenter for Democracy and Peace Advocates ngomunye wabavalelise uMavinga osenamaviki amabili wabhubha.
Udewa Mavinga, Mavinga, ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu ekulweleni amalungelo oluntu. Njalo ube ngumuntu okade elobuqotho emsebenzini wakhe wokulwela amalungelo. Ube ngumuntu okade senelisa ukusebenza labantu bonke kungalani lokuthi ngumuntu oyabe ekusigaba lesikhundla siphi
umnumzana Pride Mkhono owasebenza lomavinga kuhlanganiswa eCrisis in Zimbabwe Coalition laye unxume kakhulu imisebenzi kamavinga
mina njengomunye owabalela amalungelo abantu ngikhumbula impilo kamuyi umnumzana uDeo Mavinga lo obengudirector wo Human Rights Watch kahle kahle kanye kanye lokuba yililoya lamalungelo abantu esingathi human rights lawyer njengomuntu obelothando ngelizwe lakhe leZimbabwe efuna ukuthi abantu bonke bebekholisa amalungelo abo lawo asemthethweni constitution kanye la kwamanye ama conventions iZimbabwe eyawasayinayo njengaba United United Nations Declaration for Human Rights laba African Charter for People for Human and People's Rights lokhu bekuyenza bala ama incwadi eziningi kakhulu kankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe ebe elungisisa udaba oluhluphayo kakhulu olwamalungelo abantu kodwa bengacini kuphela eZimbabwe bebamba iSouthern Africa yonke
isikhulumeni sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube uthi kumele kube lesifundo esikhulu ngomsebenzi owenziwa kumavinga
lizakhumbula uDeo Mavinga njengeqhawe ngoba ube ngumuntu obelwela ilungelo labantu zikhathi zonke ube ngumuntu obehlala eqaphile ukuthi akhulume iqiniso engelakwesaba engela favor njalo ube ngumuntu obesenza ukuthi uhulumende azikhuze kokuningi akade engakwenza okuhlukumeza amalungelo labantu ngakho elizwe leZimbabwe lilahlekelo kakhulu
uMavinga owasebenzela kuhlanganiso Human Rights Watch waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokuchothoza uhulumende ngendlela ezakhayo akwaziwa ukuba wabulawa yini kwele South Africa uchiye umkakhe uFiona labantwana abane ngimele iStudio 7 ngumlondolozi Ndlovu
weze emaphandleni namhla zisenkabazwe uhlelo lwezemaphandleni uEzra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumende
ayijambambo ule 94 years ulapha uthemfele evungu uhamba njani kanti gogo impilo ikhanya inzima uthi inzima uhamba njani la
inzima sibi kakhulu asiphiwa kudla ukudla uphiwa bona abezayo
uphiwa bezano kusenziwa ngubani lo
kusenziwa ngoyo umbusi nakagogombe nakagogombe ngibona laba basipho abapha abantu ukudla
bathi uphile ngani wena
hayi bathi
bakwazi ukuthi asowezano
kusukela kusesele umunyanga nomgaba azange ngiholiwe ife kuze kubela namhla
heyi nxa bekhuluma labo bathini uyababona ukhulume labo
yabangithi kuyabhaliswa wabhaliswa elamnibizwa lisakhulu
ungaka kuyini wena uvele uyiphi iphathi
mina ngi-MDC
ukuyi-MDC wasukela kudala ku-MDC
MDC
ngo-99 kodwa wayingeni abantu bezano bengitsha ugogo ngibuye nomuntu wezano yedwa ngicela ube lapha ndoda ugogo nawo wena ukuzano nxa ubona umuntu omdala ongakale imncitshi ukudla uthini
lapha kule system embi politics abanandaba nezalukazi amaxhego ugogo over age basebenzisa ipolitics abanandabazali abasizalayo abenifika abantu abadala abasidabulayo lungu MDC lungwali party but akusebenzi khonokho yini wasidabulayo abasizalayo lapo abazali bethu akula politics phakathi ekudleni mina ngiholi ngingumntwana ngine 35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 kapasoli lutho kunceda ngani khonokho
alikukhulumi lemhlanganweni wenu
siyakukho but
owabekwenza kwabe kuyini kwangasoyilini abantu bezana
ngabantu bezana politics abantu bezana straight direct abezana
kangithabisa ukuthi wena uwezana ukhulu mqinisele ngako
ye ngabezana straight ababafuni babali but bengabazali babo abancisa empilini abo abasizalayo singabaisizukulu kahle isizukulwane kodwa ye izandla Ake MTC, MTC, kodwa ke basidabula igogo lapha. Silapha thina singabo laba.
Ugogo lo ngubizile, uyawumbona lapha wena. Uyawumbona ugogo.
Ngiyangibona kakhulu kabi sinini.
Uyakakutshela ukuthi ugogo uyadibeka leyakali wakudla iwelfare.
Uyancitshwa. Social welfare kayiholi.
So nxa batshela abanye bakho bathini?
Bathi ngabe MTC. Babancitshwa. Bathi ngabe MTC. Why? No reason why. Kodwa ke basidabula abasizanayo bengabazali okhoko ogogo. Just now, I'm 35 years, 45 years. But you hold everything. Everything. Look, I hold you. I told you, look at the lad. I
don't know what you want to do. What do you support any party?
Yeah, you can simple that. We are forced to support
the party. What do you want to do? I don't
want to do. You
can't do it. You can't do it. You can't do it. You can't do it.
Exactly.
Ngoba lokhu ukudla kumele kuthole umuntu wonke.
Kakufuni.
Uzayenzani manje ayi?
Ah, ngizasihlalela. Ndabe impiwa ngabantu
abangabithi.
Lapha sizwe uEzra Jesus Panda ekhuluma logogo uAida Mbambo ohlala eNkabazwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lizizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sangene kusigaba esilandelayo. Sesikhangela izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi lwe-United Nations olubona ngelungelo loluntu seluhlolisisa ukubulawa kwabantu libutho esabanisetigrey kwele Ethiopia. Kubikwa uba ibutho libulala abantu mahlana ngesikhathi lidinga amaluchacha. Uhulumende laye uthi amaluchacha yiwo abulala abantu abaningi endaweni le. Abantu abaningi batshengisene emgwaqweni namuhla esigodlweni sakwelesisudan besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso lemoto elaphinda labisela esikhundleni umkhokheli kahulumende u-Abdalla Hamdok. Bathi owavunyelwana u-Hamdok lebutho ayisikho ababuthisela u-Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Joseph Biden izolo wethekelele ingcwaba lomkakhe wakuqala uNelia wafela engozini yomgwaqo nomntanakhe uNaomi ngomnyaka ka-1972 esanda kukhethwa ukuba amele iDelaware ejele leSenate. Abantwana bakhe abangabafana uBo noHunter baphepha engozini le yamthiya esithibeni. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Ngokwesikhathi sezamasiko. Namhla silobaba uMbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngomkhuba wokuchinza.
Baba uDube, isiko lokuchinza leli liyisiko elijule kakhulu. Kangangokuthi angisoze ngiye ekujuleni kwalo ngoba lalihambisana nemfihlo yesizwe. Njengoba uzokhumbula ukuthi ukuchinza lokho kwakuhambisana nokwetshwama noma ukwetshwama. Ukwetshwama lokhu kwakulisiko elalingelokubonga ukudla okutholakala emasimini. Uzokhumbula ukuthi endulo ngesikhathi samakhosi uZulu noma ngithi amahlabezulu ayengavunyelwa ukuthi adle ukudla osekuvuthiwe emasimini ngaphandle kokuba inkosi ikugunyaze lokho. Lokho ke kwakugunyazwa ngokuthi kwenziwe lowo mkhosi wokwetshwama. Wawuphindwe kabili ke wawuyizigaba ezimbili. Okwakukhona esokuqala isigaba sakhona kuphinde futhi kube khona esesibili. Esakuqala ke kule mkhuba eyayisenziwa kakhulu lapho isizwe sasibuthana komkhulu laphana kwenziwa imkhuba engeke ngize ngiyiqambe kodwa eminye yanyayazi. Angiqambi ngoba ijule kakhulu ithinta isiko lasendlunkulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Qhokela phambili sibili utshela abantu ukuthi kwakusenzakala.
Elesibili kwakusiba ileli eloku amabutho ayebamba inkunzi beyiqinya inkunzi lana beyibhukudele ize ife beyibulala ngezandla bengayigwazanga ngomkhonto noma bengasebenzisanga isikhali. Yikho okwakubizwa kuthiwa ikwetshwama. Bese kuthi ke ngemva kwalokho kuzathi izigaba zonke zizafika laphana lokuyabe kukhiwe emasimini okukholwa ukuthi sekuvuthiwe. Lokho kwakusenziwa ukuthi ke kwakuhamba izalukazi ezazingasangeni engizathi mina emacansini njalo futhi esesiphelele izinsuku zazo ngethemba abazo ngizwa abalaleli ukuthi lapha nzama ukukhuluma isintu bese kusiba lezi labantwana abancane nje abangakazi lutho nakhona lapho futhi ngicabanga ukuthi abalaleli bazangiza ukuthi mangithi abangakazi lutho ngisho ukuthi abantwana bamsulwa babe khamba ke lalezi zalukazi emasimini bengena kuwo wonke amasimu ezakhamizi zonke behamba bequnta ke lokho okucaba ucaca ngelokuthi sekuvuthiwe hamba bekuqunta bekuqunta behamba nako bekubuthelele kuzothwala ke kuyiwe khona le komkhulu
ayi singagqiba khona po baba ngwenya
ngaso kufika khona lo komkhulu kuinkosi yona eyayizanikeza kwenza isiko nje elalithinta kakhulu uqiniswa kwesizwe ngemva kwalokho inkosi isizogunyaza ke ukuthi hayi uZulu wonke sengaqala manje ukuthi adle emasimini adle soku izilimo eziyabe sezivuthiwe kwakungavunyelwa ngempela ukuthi umuntu atholakala esidla inkosi ngakagunyazi esingathi thina yiku officializer ngolimi lesimanje kwakufanele inkosi iqale ku officialize kukhona ke imithandana eyisenziwa khona lapho kuze lelo siko phela libe isiko elizabikwa nakwabaphansi ukuthi ke kubonge nomvele inqanga ukuthi ukwazela ukuthi isizwe sakhe asinikeze ukudla bese kuvunyelwa ke bonke abantu ukuthi ayisebengadla kwakuthi ke nxa ubuchinswa khona lapho abantu baze besebetsheba ke ngalokho kudla okuvela emasimini betsheba nje amalungu omzima wonke ukuthi adoloqina doloqina doloqina nokuyindlela ikhombisa ukuthi umuntu unikezwa amandla avela ezilimweni ukuthi aqine ngempela nxa esekudlile lokukudla abe yindoda noma abe ngumama ozoqinisa umuntu
aye wona mhlasi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zisuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphelileyo ngeviki ezayo
Senhana masiko wesenzi bomandla yena baba mkhulu namasiko babe lobola usenzi
sibe sizwe ezokholo lesiKristu silontuka melikomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukwamukela kuhlelo
usiphatheleni lamhlanje
Nisabala ku-Isaiah chapter 9, iverse ka 6. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uzakuba semahlombe akhe. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ngiyabona ukuthi kuleviki leviki lelandelayo kulokuphithizela sonke sikhangelele ukuthokozelela ilanga silibeka ngokuthi ngelokuzala kukaJesu ilanga leKhisimusi leChristmas kodwa kuqakathekile ke ukuthi sizwisise ukuthi kutshoni njalo ke sithokozelane okokuqala siyahlangana naye lapho Isaiah esithi yena sizokuzalela umntwana sizokuphiwa indodana ngoba umbuso uyabo phezu kwamahlombe akhe kutshoni lokhu okokuqala sinanzelela ukuzehlisa okwenziwa uNkulunkulu bengathi umusa kaNkulunkulu kithi thina abantu ngenxa yokuthi sase sehlukanisiwe laye uNkulunkulu simele njalo sibe ngabantu abazakuba ngaphansi kolaka lwakhe kodwa uNkulunkulu wananzelela ngomusa wakhe ukuba kuyadakala ukuba abantu basindiswe wadinga yonke into ingilosi kumbe singathi abantu amaprofita wonke kwakungeke kwenzakala kwadingakala ukuthi indodana yakhe eyodwa ibe yiyo ezayo ngakho kokuqala siyananzelela lapho Isaiah ukuthi ngokuba sesizalelwe umntwana uNkulunkulu wabuya engumntwana wazalwa engumntwana engumuntu enjengathi esenzela ukuthi azwisise njalo akwanise ukuthi abe yingxenye yethu
ukwenza ukuthi nxa isindisa kungathi hayi wayekwansi ukumelana lesono ngoba wayeyingilosi kodwa wamelana lesono wamelana lokuhlukuluzwa lapha emhlabeni enjengathi engumuntu wenyama njengathi ukuzala kwakhe uJesu kwayivele kumangalisa ngenxa yokuthi umamakhe wamzala engazange ahlangane lomuntu ongubaba wazalwa ngamandla kamoya oyingcwele ilizwi likaNkulunkulu lithi lona siphiwe indodana uAdam wokuqala owayengumuntu wehlulwa yisono kodwa uAdam wesibili owayenguJesu Kristu wasinqoba kisono esiphambanweni ngokunqoba kwakhe isono lokuchithakala kwegazi lakhe wasenzela waphawula ke isivumelwano esitsha phakathi kwethu laye uNkulunkulu esenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu nanzi indaba ezinhle okwesithathu bengifuna ukugcizelela yonke imini imbuso izokuphela kumbe kungabe kungamakhosi kumbe kungabe kungamapresident kumbe kungabe kungabo queen labo king kuyaphela konke kuyochabalala kodwa umbuso wakhe ongaphezulu kwamahlombe akuJesu kawusozuphele ukhona kuze kube naphakade umlaleli wami ngifuna ucabange ngalindlela sikholisa silungisele iKhisimusi asithokozelele nini ukuthi uNkulunkulu wehla engumuntu njalo eyindodana ezosindisa ezosikhulula esonweni
akuyiphethe mfundisi
sasithandazeneni baba ngegama likaJesu siyabonga ukuza kukaJesu eyindodana ezosindisa njalo esikhulula lapha emhlabeni baba sesithandaza ukuba ngabe ngokuzwa lilizwi lingangena enhliziyweni zethu uJesu azalwe kakutsha phakathi kwenhliziyo zethu asikhulule esonweni ngegama likaJesu ngiyathandaza
lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
siyabonga kakhulu untungami ligomo Kuhlelo lwabatsha ake sizwe ukezwa uThisa Sibanda exoxa losakhulayo ohlala eLower Gwerum.
Justin Jabavu. Wenzani lapha mnumzana Jabavu?
Mina ngizwa ngokugebha nje. Ngiphila ngokugebha ndodayo. Yikuwumphilisa ugebha.
Ugebhani phela.
Igolidi.
Ulithengise ngani?
Ulithengise emayini ezimayini ezizabo.
Ebantwini abathengayo.
Hayi, umayini.
Uyimayini
ishamro kumayini kwenzisa kona.
Unjani kodwa umzimo okukhona ehlala nabo lapha le?
Umzimo usana kona ukubanjirwa kumbe. Akuphileke ukugebheni lapho ngoba emamayini yendawo. La maprize angikhona egolide. Sicinisekelwa ngamabhondi. Izinto azadingi ngamabhondi.
Libanjelwa njani? Ngasilibanjela.
Kunje kuthengwa ngamabhondi. Ikuthenga iyusa igold ngeyusa in 50 something 52 but we find utona boneke mine wangona bathenga manje babe find ukuthi bakuthena ama 20 something befaka ibone xa su rate ngoba hayi into zangwanzi
wena ule muli
imbuli layo
ubaphilisa njani
hayi kuncengiza jisa akulo ukwenza ikuncengiza
Unengi subamba bamba lapha lapha.
Eh lapha lapha ukuthi
ukwazi ukuthi ugcwele kanti sinyalibona abagcwele lapho ugwetja liyenza njalo. Alilwi uthwala limazana.
Hayi, akungokulo kanti sakukho. Hayi kanti sakula kulo.
Azaba kuchaya wena.
Hayi, hayi akazi njalo. Akazi njalo.
Kodwa kungani kungoba bakuphela bagemela.
Kuhlangene nabo omama bakhona. Bagipa.
Bagets
she's then there is Jenny kuda wo indawo egipa omama but mihlanga nabo baba futhi dale
lapha lizwe uEzra Thisa Sibanda exoxa losakhulayo ongutshekeja ohlala eLower Gwerum singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igcwane leCOVID-19 Odabuka eZimbabwe ohlala kulesi South Africa uthova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe. Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla abalandeli bebandla lezano PF lokhulumende. Sikhuluma lapha uhlelo lwethu lwamhlanje, wona ivalelisayo uMkhethi Stone.